Bona lawa amakhansela esikhuluma ngawo ngabantu abasebengamahlongandlebe akade bengasabuyi emihlanganweni yepharty, akade sebengasalandeli izimiso zepharty eziqondisa ukuthi kuyini okumele bakwenze emsebenzini yabo yena le eyokumelela abantu. Babe nje sebefanana lenkomo ezisemahlangeni, sebengathi bamelela abantu kanti bona sebezenzela umathanda ukuba ngokhansela kwabo, ngaselani labantu sokungokokugcwalisa ezabizisu lokukwenza izifiso zabo okwabantu sebekubeke eceleni. Ngakho ibandla alingeke lime libabukele lona lilomlandu wokuthi labo abavotayo kumele izifiso zabo ziqhutshwe nsuku zonke, kuzanywe ngemizamo yonke ukuthi kugcwalisiswe izithembiso eziyabe zenziwe yilibandla sisiya ku-election.
I-MDC Alliance ithi sokusobala emuntwini wonke ukuthi lisetshenziswa iZANU PF.
Ngiqale ngokuqondisa ekuthini kule bandla le-MDC Alliance elithi sisetshenziswa iZANU. Eqinisweni akula bandla okuthiwa yi-MDC Alliance. I-MDC Alliance ngumbutho wamabandla ayisikhombisa akhokhelwa yi-MDCT. Sesiwutsho sakuphinda kaninginingi kuwona lo msakazo ukuthi ibandla eliyilo elayenza i-primary election yokuthi umuntu abe nguye omela i-MDC Alliance yilo ibandla lezepolitiki eliyabe liqondisa ukuziphatha kwalowo muntu. Ngakho lokho okukhulunywa yilabo ababe ku-MDC Alliance ngo-2018 abangasekhoyo ngoba bengananzeleli ukukhokhela kukababa uMonzora njengomuntu osenguye okhokhela i-MDCT njengezinqumo zayo. I-MDC Alliance ingumbutho we-election, yibo abalokhu besala besithi bayi-MDC Alliance bekhohlwa kisa abantu. Kulusizi ke kakhulu kupolitics zeZimbabwe ukuthi kulabantu abalesibindi esingako esokuthi baqambe amanga baze bawakholwe